soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona elingalivuka njani izolukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 womvulo umhlazi ku 21 Ngcwabakazi 2023 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje bebe inhlabathi ngobunengi bengathwalwanga ngamabhasi avela kumagumbi amane elizwe njalo bengathenjiswanga nyama yenkukhu lonamnede enkundleni White City kobulawayo izolo abebandla lesi-CC.
Hayi le amadabu candidates iphume esobala umongameli ube lethuba ukuintroduce ama-official candidates awe-CC.
Kodwa abanye bathi ubuningi babantu kade besemhlanganweni wakobulawayo abuvezi ukuba yibo bonke abazavota ngoba bebaningi abangabhalisanga kumbe ukuhlola ukuthi amagama abo akuluhlu lwabavoti i-voters roll.
Bavalela phandle abakhokheli bethu aba oncubo welshman, bavalela phandle othokozani Khuphe, bavalela phandle oAbednego Bhebhe labanye abantu abakade besanelisa ukubuthanisa abantu bemathebeleleni.
Ugatsha lwezabomthetho olwe-JSC soluphe isikhulumeli sikamnumzana Sevia Kasukuwere unkosazana Jacqueline Sande amalanga ayisikhombisa ukuthi axolise ngamazwi awethula icothoza umholi wabahluli umnumzana Luke Malaba.
Okwenziwe nguMalaba lokhu thina siyakusola sibili ngoba uChief Justice uMalaba kumele yena adlulisele phambili indaba ezabe ziphambi kwakhe ezinika amajaji ukuthi bazwi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane ngezokhetho oluzaqutshwa ngolwesithathu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele nkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Bebe inhlabathi abantu ngobunengi bengathwalwanga ngamabhasi avela kumagumbi amane elizwe njalo bengathenjiswanga inyama yenkukhu lonamnede enkundleni ye-White City kobulawayo izolo abebandla le-CCC. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla mnumzana Gift Ostalo Sesiziba yena ozancintisa ukukhetho lokudinga ozamela isigaba sephumula chabalala kobulawayo edalele parlamente.
Mina sengadlula ekuzwisiseni ipolitics ngokulandela amanani abantu abahamba emaralini. Amarali sasihlanganela kumbe sasiphatheka kudala ekuqoqeni amarali. Siyakwazi ukuthi kwenzakalani emaralini whether ngeZANU-PF kumbe nge-CCC kumbe ngeyiphi kakhulu lona lamabandla nalamakhulu athiwa makhulu. Ale kulomkhuba wokuthi abantu babe besuka kwezindawo ezindaweni ezijiyeneyo bebutha ane babe banengi ukwenzela ukuthi kwekuthumele umbiko okuthiwa yipolitical statement kwethuselana ngokuthi kukhanye ongazani ukuthiwa abantu banengi. Abantu labana bangasuka babuyele ezindaweni zabo lapho abavota bekhona, sizathola ukuthi amanani lawana awatsho lutho awakangako ngoba amunye nomunye yabe sebuyele engasengesekho kobulawayo uma abanye bavele emaswingo sebevota bekhona ngale maswingo. Singakhohlwa njalo ukuthi ngo-2013 uTsvangirai wahamba eZimbabwe grounds wapenda iHarare yababomvu kwathiwa Tsvangirai turns Harare red. Kwathi sokubuya ukhetho iZANU-PF yayitshaya i-whitewash. Singakhohlwa futhi ukuthi la ngo-2018 kwenzakala into efana nayo. So amanani abantu ababuya emaralini awatsho lutho, abanye ngabangarejistanga ukuvota, abanye ngabathethwe ludumo, abanye ngababe bebhasiwe kumbe trakiwe kumbe besitimeliwe besuka endaweni ezijiyeneyo ukuzoyenza i-political statement.
Ubona ngani ibandla leZANU-PF lizadobha yini izihlalo njengoba lihlala lingqotshiwe ekhona ngapho kobulawayo?
Ibandla leZANU-PF lihlala lingqotshiwe kobulawayo ngiyavuma, kodwa ke kulezinto ezimbalwa ezingani kobulawayo zifinyeza kumbe zinqunda ubukhali bebandla le Triple C okwakuqala kulokukhonona okukhona ebantwini bakobulawayo ngendlela umnumzana uChamisa akhetha ngayo abameli ama candidates asomfihlo lokho ukuthi abantu bayenza into yokuthi babhula umntwana kwakhethwa abantu kwazobuya ekugcineni kwakhona amabizo setshintshiwe abantu bayakhonona ngakhonoko abakho happy okwesibili into kamnumzana uChamisa kayicaca ukuthi iparty kumbe kuyini abantu abacobongelisayo abangathatheki ngodumo njengozulu oluququmayo nje ngodumo abantu abaningi abacabucubungelisayo bayabona ukuthi into leyi yinto yakhe nje yodwa labantu abalehlulekana abathile ngokuinto kwakhe labo ostalos labo mayere lochibaya beyi-4 bazenzela into yabo engelani labantu bavalela phandle abakhokheli bethu aba-oncubo welshman bavalela phandle othokozani khuphe bavalela phandle o-abednico bhebhe labanye abantu abakade besanelisa ukubuthanisa abantu bemathebeleleni khonokhu kuzamtshaya kakhulu bese kubuya kuthi kwezinye izigaba bayelekanisa ama-candidates agadana abangama-double candidates kuzabatshaya khonokho ngibona ngazani yebo kambe abantu bakobulawa izanu PF izonda kodwa e-Country Park ngibona ngazani izanu PF izanqoba ngoba ngento zikaChamisa ezokuthi wathuma uphayo umfana osuke esikolo wamsuse Norway khona lesikolo wamflyisa ukuthi azofika azokuba yi-candidate wasidelina abantu ababekade bengamisana lo sikhwitha mfundo uprofessor Mthuli Ncube e-Country Park ngokunye kwezinto okudala ukungasuthiseki kwabantu bakobulawayo uthethe umfana okuthiwa ngu-Shepherd Sithole wazomphanyeka kobulawayo lapho ukuthi abe ngukhansila ngumuntu ongasiwa kobulawayo ongakhulumi lolimi lokobulawayo umfana owayebuye lapha kobulawayo elanda isikolo into zona lezi yizo ezenza abantu bakobulawayo bakhonone kakhulu bangajabuli kukhona futhi ngale emagwegolobhekule lakho kulokukhonona okuningi yizo izinto ezizaphambanisa ukhankaso lwe-Triple C
Siyaxolisa ke balaleli lapho belilalele umnumzana Angliston Sibanda ocubungula ezombusazwe obekhuluma yena ngokuthi bebebaningi abantu enkundleni ye-White City Stadium kobulawayo kodwa ayisibo bonke abazavota okanye kathesi ke sizwe ke umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos Seziba yena ekhuluma ngokuthi kwenzakaleni izolo enkundleni ye-White City Stadium.
Mina sengadlula ekuzwisiseni ipolitics ngokulandela amanani abantu abahamba emaralini. Amarali sasihlanganela kumbe sasiphatheka kudala ekuqoqeni amarali. Siyakwazi ukuthi kwenzakalani emaralini, whether ngezanu PF kumbe nge-Triple C kumbe ngeyiphi kakhulu lona lamabandla nalamakhulu athiwa makhulu. Ale kulomkhuba wokuthi abantu babe besuka kwezindawo ezindaweni ezijiyeneyo bebutha babebaningi ukwenzela ukuthi kuthumeze umbiko okuthiwa yi-political statement kwethuselana ngokuthi kukhanye ongazani kuthiwa abantu baningi abantu labana bangasuka babuyele ezindaweni zabo lapho abavota bekhona sizathola ukuthi amanani lawana awatsho lutho awakangako ngoba amunye lomunye uyabe sebuyele engesekho kobulawayo uma abanye bavele emaswingo sebevota bekhona ngale maswingo singakhohlwa njalo ukuthi ngo-2013 uTsvangirai wahamba eZimbabwe grounds wapenda iHarare yababomvu kwathiwa Tsvangirai turns Harare red kwathi sokubuya ukhetho iZanu PF yayitshaya i-whitewash singakhohlwa futhi ukuthi la ngo-2018 kwenzakala into efana nayo so amanani abantu ababuya emaralini awatsho lutho abanye ngabangarejistanga ukuvota abanye ngabathethwe ludumo abanye ngababe bebhasiwe kumbe trakiwe kumbe besitimeliwe besuka endaweni ezijiyeneyo ukuzoyenza i-political statement
ubona ngani ibandla lezanu PF lizadobha yini izihlalo njengoba lihlala lingqotshiwe ekhona ngapho kobulawayo
ibandla lezanu PF lihlala lingqotshiwe kobulawayo ngiyavuma kodwa ke kulezinto ezimbalwa ezingani zikobulawayo zifinyeza kumbe zinqunda
Utolo siyaxolisa ke lapho balaleli hayi udaba lwethu lo mnumzana Ostalos Siziba lungani luyala imitshina yethu iyahlanganisa kuphume kuloko kuphuma udaba olufanayo hayi sizathi ke sesilidlalela lona udaba lwethu olwengqoqo esiyenze lo mnumzana Gift Ostalos Siziba umsekelo sikhulumele sebandla lesi sizaludlala nje kusasa udaba lwakhona. Ongathesi ke sikhangele olunye njalo udaba oluphathelane lwezokhetho. Ugatsha lwezabomthetho olwe-Judiciary Services Commission soluphe isikhulumeli sikamnumzana Xavier Kasukuwere unkosazana Jacqueline Sande amalanga ayisikhombisa ukuthi axolise ngamazwi awethula ecothoza umholi wabahluli umnumzana Luke Malaba. USande wathi uMalaba kalandelanga isisekelo sombuso esithi kumele abe amacala hathi ukuba nguye opha izinqumo. USande wethula la mazwi ngeviki edluleyo ngemva kokuba uMalaba ephe isinqumo sokuba udaba olwethulwa ngumnumzana Kasukuwere olokwalelwa ukuncitshwa kwakhe ithuba lokuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe kumele luhluzwe kakutsha ngesiphangiphangi. Iphephandaba leNewsday alivezanga ukuthi uSande engala ukuxolisa uzakwenziwani. UMalaba wathi aluqakathekanga udaba lukaKasukuwere okokuthi kumele lungene emzileni njengazo zonke indaba ezingaphuthumiyo. Ngesizwe ingxoxo esayenza lo nkosazana Jacqueline Sande okungamazwi asemngenise edakeni.
Okwenzwe nguMalaba lokhu thina siyakusola sibili ngoba uChief Justice uMalaba kumele yena adlulisele phambili indaba ezabe ziphambi kwakhe ezinika amajaji ukuthi bazwe. Hatshi ukuthi yena ahlabe ehleze ofisini yakhe laphana ngoba le lokhu akwenza yithina administrative duty. Kodwa yena sethatha amandla lawo ukuthi sengamandla okuthi azwe indaba akhangele amaphepha ahlathi le ndaba sengijikela khatshana ayila msebenzi. Kodwa lokhu kuyabe kumele kwenzwe lidale ligcwele. Ukuthi yena eyedwa esehofisini yakhe engazwanga muntu lo obuye emangala kamuzwanga lo omangalelweyo kamuzwanga sephonga ukuthi yena ngokwakhe eyedwa sephonga ukuthi indaba leyo yalamsebenzi sengijikela thatshana. Lokhu sibili kuyayangisa asibone into efanele ukuthi yenze ngumuntu onguchief justice njalo asibone ukuthi awusasa phambili laphana abantu bazabelandela ukucimba kwakhe lokhu ngoba into ayenzayo le ayisoze kwanisa ukuthi yanesisa ukuthi abanye balandele ngemva kwayo besithi into elungileyo. Siyabona ukuthi into sibili engafanelanga ukuthi yenzwe ngumuntu onguchief justice okwazi umthetho okwazi njalo ukuthi kuqakathekile kubalulekile ukuthi wonke umuntu aziwe ledale. Nxa umuntu emangale indaba yakhe umthethwandaba uyabe funa ukuthi bamuzwe. Manje nxa kuyathiwa indaba yakho isijikelwe phandle wena bengakuzwanga akusatsho lutho phela lokhu. Kusho ukuthi lakusasa abantu angeke balandele into enjalo ngoba into le izasolisa okungakusasa le. Njalo uchief justice yena uthi udaba lolu akumelanga luziwe ngokugijima ngoba ukhetho solusiza vele solufikile ukhetho. Kodwa thina sithi abantu beZimbabwe bona bayakhona ngande emthethwandaba ukuthi balethe indaba zabo zama-election ukuze bengahanjiswa ukhetho olungabalulekanga kumbe olungaqondananga nomthetho waseZimbabwe. Nxa umthethwandaba ususithi hayi asisakuzwa akumelanga sikuzwe vele asinasikhathi sokukuzwa. So kutshuthi ukuthi abantu abahambe kuma-election abangasuthisakanga ngawo ukuthi alandele umthetho ngoba idale lithelo nalimele alikwanisi ukuthi libaze senzele ukuthi ama-election ahambe phambili kuphela ukhetho kumele luhambe phambili kuphela noma nje umthetho ungalandelwanga. Lokhu kulesihlaza sibili uChief Justice into ayenzayo iyasolisa.
Lo ke ngunkosazana Jacqueline Sande isikhulumeli sikamnumzana Xavier Kasukuwere obexoxala e-Studio 7 ecingweni eseHarare. Amazwi kaSande yiwo ona la asemfake kudubo okuthiwa khona kumele axolise ukuthi wayeyakhulumelana.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Asambeni madoda
siyovota.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo sivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphepha ndaba le News Daily lo daba lokuthi isikhulumeli sebandla lezano PF umnumzana Chris Mutswangwa wehluleke ukuphendula intatheli izindaba lapho zisithi zimbuza ukuthi nxa ibandla lezano PF linganqotshwa lizemukela na impumela. Umtswangwa ubikwa eqhamande esithi vele unqotshwa baya kwesaba okwenza basebenze gadalala ukuthi banqobe kukhetho. Iphepha ndaba le-Chronicle lodaba lokuthi ibandla lezano PF seligebhe imigodi yamanzi elimpompi ezisebenzisa amandla esola ezilikhulu elilechumi lanhlanu 115 esigabeni se-Midlands. Lokhu kubikwa kwenzakele phambilini komhlangano we-rally owakhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio yasefi livuka njani basazi bethu abahle ngithona njani njalo ye ngibolisa nawo wonke umthwakazi omuhle nti mina hhayi njengoba kusiyavotwa ya asiyeni maqhawe siyezama esikuzamayo kodwa ke ngicabanga ukuthi kuzoba isikhathi la kuzobonakala khona okokuthi umholi we-MRP umqondisi moya into asuke eyikhuluma usuka kuyabe kungathi uyaprofetha whatever ishunqa unyaka uqala kumbe last year eyikhuluma ngezani PF lento ezwenzakaleli i-TPC lento ezakalela thina njengesizwe sakomthwakazi kuphela. Ngicabanga ukuthi leso siprofetho sizofezeka next week. Asiyeni siyezama njengenjayelo kodwa konke akutsho sikulindeleni ma-TPC sikulindeleni mthwakazi omuhle. Libona imethi ukuthi izami izidlala asambeni siyevota maqhawe sambeni asijuthi isithini kodwa ke ngicabanga ukuthi ebantwini abaningi kuzovuleka into esuka ikhulunywa ukuthi hayi ngoba kuyabe i-MRP yabe campaigner yabe ingakampaigni yabe ivula amafayili awezanupf i-MRP yaphethe amafayili wezanupf wonke futhi isuke amaisuke yakhuluma yabe izama ukuthi ixwayise abantu ukuthi behlale be-away ngezinto ezizwa izanupf kodwa sambeni siyevota maqhawe.
Okay, uStudio 7, uStudio 7 linjani kuna ngapha basakazi. Hayi, njengoba sesilanda lona ukhetho. Siyamuzwa uGolide nje lokho echazeka ngo-president wakhe. Engathini kade njengoba kusiza yena le mbuti yakhe. Hhayi, thina abaningi. U-ED wabo lo bazangena njengokuthi bona vele bayenza intando yabo. Kodwa ngentando yabantu asiboni ithuba asiboni ukuthi balale ithuba. Ithuba abazalithola ngale ntando yabo. Atshela abantu. Ngiyabonga yimi empofu khona ngapha elubhane East. Sithi kangene umfana.
Siyabonga indaba elisinika zona kakhulu kakhulu ezinhle ezibusekile ezisizwisa zonke izinto esibesingazazi. So ngandika qhubekela phambili sinika. Likhohle ngobelief gawulela uJoseph Chumala umalaki inkungu labo abangani ukuthi zanokubahlanyiswayo abathi imigwaqo ilungile imigwaqo isiqede emgwaqweni kangaka kodwa ke bebungubaba bomnangagwa ye umdala omnangagwa uba usenzela lokho bekhohlwa ukuthi isuku zabo ziyaphela emgwaqweni ziyaphela egangeni lapha ngohlupho lezimbabwe hawu nkosi yami angazi sizabona nje mhlaka-23 ukuthi kuphumani. Ngiyabonga.
Aya, 27 njani itshona njani badala kunezona ayamangala yamangala ngemthetho yezandla abakhuluma amangala ishangane ikhuba ishangane ne-red gam leyo heyi hayi amanga bathatha abantu bezana madoda yoyoyoyo amangalisa bethi imisebenzi imnengele abantwana baqhatshiwe baningi elokuze ewanke indawo abengaqhatshi isikhathi sonke leso esidlulete beqhathena mhlawu kungamavoti amakhampani avalwa amadala asevule vulwa mbani qhama amanga hayi ukwehluleka okungaka nje kubone shuko kuyayangisa lokho amanga
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Sike salipha ke udaba lapho kade sikhuluma ngomhlangano we-rally eyenzelwe kobulawayo e-White City Stadium izolo. Bekugcwele abantu okwenze abanye bathi hayi iBulawayo isihambile sithethwe i-CCC. Kodwa ke sithe sizwe ukubana abebandla leZanu PF bona bathini. Sixoxe lomnumzana Joseph Chuma ilunga laleli bandla ukuthi sizwe ukuthi bathini ngerally yakoBulawayo e-CCC.
Well, i-TCC namhlanje yenza umhlangano wabo e-White City Stadium. Sabona kulabantu abalandeli babo bekhona. Kodwa okukhona okuqadekileyo ebengikuzwa mina insolo esenzakala kukhethwa abazamela lelo qembu ku-council la kuma MP. Baningi abantu ade bekhona phana belamaphepha kumbe sithi ama-placard ebhalwe ukutana not imposition of candidates. Candidates must come from the people. Okutsho ukuthi ngesintu asifuni kuimbekwa ebantwini abasimelayo. Abantu abasimelayo kumele bevele ebantwini. So konke lokwana kuyimikenke ekhona ukuthi busi ezaba izinto ezaba affecta nxa sesibuya ekhethweni ngolwesithathu. Sibona thina ngantu lathi njengezanu PF this time around abanye abantu sebevulekile sebebonile ukuthi hatshi uhlala sithi kona noma idongi siyalivotela yikho senzela ubana singabi le ntutuko lapha koBulawayo. Ngoba phela ungafaka idongi elizifeleyo kutsho ukuthi kuyahlala kuvele kufile kunjalo, of which sokuza njani ncindezela intutuko endaweni lapho esihlala khona. Kufana nalasekhawuntri park ngale abantu abaningi ivile abe-TCC sebekhuluma ukuthi shuwa singakhetha ukubana sivotele umuntu ongelalutho. Abanye baze bethi ohlala ngibo, abanye bethi ozaqala ukudinga ukuthi azakhele eyakhe indlu, kunokuthi sifake umuntu osetshengisile vele ngokwenza engakangeni ukuthi intuduko kuyini. Andibona konke khona okwana izitshengiselo ezokuthi khona kam mhlaka 23 ngolwesithathu sizabona izanu PF idoba sibili amanye amacity emadrobheni lapha. So into esikhangeleleyo njalo si-emphasize kakhulu ukubana akube lokuthula elizweni. Abantu bazi ukuthi ipolitiki ayisonto ukuthi sokumele uze uphakamise isitina utshaye omunye ngenxa yayo. Yinto yokuthi ona choose masikhethela, ukhethe lapho okhethe khona, kungela udlongudlongo obuvukayo khonapha. Ngoba into eqhakathekile kakhulu engifuna ukuyitshiyela uZulu lapha yikuthi sakheleni zinini. Sizadingana kusasa ngemva kokhetho. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla lezano PF. Kwezemelika, ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwelemelika zithi ziza kuya ekhaya kuyonale iviki ukuyavota. Kwamanye amazwe afana leSouth Africa leBotswana, iningi lithi belifuna ukuthi liyevota, kodwa indleko zokugibela ziyehlula. Omunye owayefuna ukuncintisa kukhetho, umnumzana Sevia Kasukwere, wayethembise ukuba uzaphathisa abafuna ukuthi baye ekhaya ukuyavota, kodwa uKasukwere walelwa ukuncintisa ngumthethwandaba ngoba kuthiwa usehlezi isikhathi esedlule umnyaka lengxenye engayanga ekhaya. Ngapha kwelemelika bakhona sebesukile belubhekise ekhaya ukuyavota. Sixoxe lomunye oza kuya ekhaya ukuyavota esuka ngapha kwelemelika, umnumzana Tamurai Gwekwerere.
Lonyaka baba Gandhi kukhanya kuzaba lomehluko eminyakeni edluleyo kwezokhetho nxa sikhangela lendaba yabantu abasemazweni ukuyavota kwabo. Singakhangela ukuthi kulolu khetho sisiya kukhetho lona lolu, imizamo ebisenziwa ngabantu abaphandle abakudiaspora, nxa singasebenzisa lelo bala abakudiaspora, ekuncediseni lokuba bebe phakathi kwayo inzinzi yokwenzakala kwezokhetho. Baningi kakhulu, ziningi inhlanganiso ezingekho eZimbabwe eziphakathi kokwenza ukuthi zibe khona kukhetho. Yikho ke lo nyaka nxa sikhangela sikhangela nje ngamalungiselelo enziwa ngamabandla angekho eZimbabwe, abantu abazimeleyo, amabandla ezombusazwe, ngizakhuluma njenge ICCC engaziyo ukuthi khona bayenzani emazweni ngendaba zokulungiselela ukhetho. Kukhanya lo nyaka kuzakuba lomehluko, bazaba baningi abantu abazayinelisa ukuthi baye khona ekhaya bayovota. Singakhayela amazwe agombolozele iZimbabwe, South Africa, Botswana, Namibia, Zambia, Mozambique. Baningi abantu abakulawa mazwe abatshengisela ukuthi khona hayi lonyaka bazimisele ukuthi baza kuya khona. Yikho ke lonyaka sikhangelele ukuthi khona abantu baza kuba baningi abaza khona. Njalo enye into okumele siyicabange ukuthi khona labo abasemazweni abaziyo ukuthi khona abasoze benelise ukuthi bazihambele bona bayizifakela u-exwa, baphakathi kokusebenzelana lalabo abasekhaya ukuthi babancedise ukuthi bafike bayovota. Yikho ke lo nyaka bonabo abaselizweni phakathi bazaba loncedo olukhulu oluvela ebantwini abaphandle kubale zinto eziningi abazenzayo ukuthi bancedise bonabo abaphakathi abasekhaya. Ngoba eminyakeni kuyabe kwenzakala ukuthi khona bona abasekhaya ababe besithi khona hayi yithi thina ezivotayo abayi kuyovota, kusenziwa indaba eziningi ezokuthi kuyabe kuswelakala izimali zokuhamba, kuswelakale indlela zokuthi khona beqoqane abantu ukuthi bayovota. Kodwa lo nyaka nxa sikhanya abantu abakudiaspora benze okuningi, benza okuningi ukuze bancedise labo abaphakathi ukuthi bayovota. Njalo njengoba ngitshilo ukuthi khona maningi amalungiselelo enziwayo ngabantu abasemazweni aseduzela khonapho, njalo kuhlanganisela abantu abasemazweni akhatshana baningi engibaziyo mina ukuthi khona babhalise ukuvota. Njalo bazabe bekhona besiyavota besuka lapha e-America, besuke e-UK, besuke e-Australia, e-Belgium, e-Germany. Baningi engibaziyo abazimiseleyo asebevele sebathenga lamatikiti ukuthi khona uyahanjwa kuyavotwa lo nyaka. Yikho-ke hayi lo nyaka baningi abantu abazavota besuka phansi kwelizwe eZimbabwe.
Hello ke ngumnumzana Tamurai Gwekwerere, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika. esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye intambama ngo 7:30. Igama ngu Chris Gande.